Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyalambulela kumsakazo weStudio 7 namhlanje sonto mhla ka 27/4/2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi kufunakala amabhiliyoni amabili ngenyanga, amabili zaphinda njalo. Uhulumende uthi kufunakala imali enengi okumangalisayo nxa kuyikuthi odokotela bezaphiwa imali eqhathaniswa ngedola lemalika emkambo wezemali.
Njengoba singathinekanga imali edlula leli, sizozihlalela ezindlini kungelandaba lokuthi sizathatha isikhathi esingakanani. Esikufunayo yimali ehambelana lokukhwela kwezinto, i-interbank rate.
Ilizwe leMelika lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi izitshe zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF zibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe.
We do not agree. It's just a figmentation of their.
Long umbono we Melika wokuhlahla ngomuntu. Iqiniso yikuthi iningi labezimbabwe bathwele nzima ngalezi zijeziso zomnotho.
Kodwa abakhokhela ibandla leZANU PF party eleMelika licatsha ngomunwe.
Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
Izolo ntambama ilizwe leMelika libulele ilwecatsha elidingwa ngamehlo abomvu. Ibutho leMelika libulala umkhokheli wamalwecatsha awe-ISIS obecathe kwele Syria. Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende uthi kumele adinge amabhiliyoni amane amadola, $4 billion ngenyanga, ukuze aholise odokotela labanye abakuhlangothi lwezempilakahle nxa iholo lezisebenzi lingalinganiswa ledola leMelika emkambo wokuthenga lokuthengisa imali kweleZimbabwe. Udokotela Paulina Sikosana, uhlangothi olubona ngokuqhatha odokotela ole-Health Service Board, uthi okwamanje iholo lezisebenzi ezikuhlangothi lwezempilakahle lifika izigidi ezingamakhulu amane, $400 million ngenyanga. Ngakho-ke uthi imali le izakhuphuka kakhulu nxa odokotela, abongi labanye bengahola imali ehambelana lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wezemali. USikhosana uphinde wathi kukhangelelwe ukuthi odokotela bazathoniswa amacala atshiyeneyo okukhalala umsebenzi kusasa. Uthi bazaqhubekela phambili ngalokhu loba odokotela besithi kabafuni ukuthoniswa amacala nguhulumende.
Kungaba ngcono babe khona, kodwa umthetho uyavumela ukuthi khona ama-disciplinary committees abe khona loba umuntu engekho after the conclusion. The Labor Act allowed for that.
Singathi-ke kodwa-ke nxa kungani kumenjalo baba Sikhosana, khanyazani phela bonke bathi vela kumbe bethume lamagqwetha abo. Manje kusebenze kanjani nxa kunjalo?
Incwadi ezitshengisela ukuthi kukhona abafanele ukuthi bakuphendule kuma-disciplinary hearing, incwadi lezo zingathunyezwa lapho abahlala khona, kuyenele ukuthi khona ama-disciplinary proceeding ayenzeke loba bengekho.
Liyabe senzela nje umthetho ukuthi liqhubeke siya phambili, ngoba nxa umuntu engekho baba Sikhosana uyamjezisa uthini?
Umthetho utsho njalo, uyavumela, uyabala ama-charges akhona. Ibizo lo othathwayo liyabizwa, and then uma engekho njengase-court, uma ufanele ukubuya and then ungabuya, ibizo lakho liyabizwa. Kuthi ukuthi khona hayi akekho, then in this case ama-disciplinary proceedings ayaprocida.
Ye, libona zani kuyathatha isikhathi esinganani njengoba bebaningi kangaka ukuthi bachajwe, ngoba nxa bengabuya ngale belobabala amabizo one by one, kumbe liyabala konke ka-one?
Kumele, I think ama-processes akhona amene ngeke ngisho, kodwa-ke sake sakwenza last time ngo-January. Abalama ngathi nje ukuswelela enye igama, abalamacala afana nayo bayabizwa bonke at the same time ngempela amacharges akhona abalwe abavumayo at the same time abalayo at the same time those who are not pleading guilty to absenteeism. Ngoba icala lakhona ikuthi ababuyanga emsebenzini befanele ukuba semsebenzini bengathathanga esingathi yi-leave.
Udokotela Paulina Sikosana ukuhlangothi olubona ngokuqhatshwa kwabodokotela olwe-Health Service Board sixoxe laye eseHarare. Odokotela abakhalela umsebenzi abakunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bathi abalamali yokuthi bayedoniswa amacala nguhulumende. Udokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso le uthi bafuna iholo elikhuphukileyo athi ukuyadoniswa amacala.
Lokho simelele igovernment ukuthi isinike imali yokubuyela emsebenzini. So far abakatshengisi ukuba serious ukuthi besinike imali zonalezi. So lokho sizihlalele ezindlini. Thinathi kutshoyo ukuthi ezilongo singaqhiwanga izimali ezikwanayo ukuthi siye emsebenzini, imali ezikwanayo ukuthi sithenge izinto esezidura emagross zokubhadala orent nabofuel. Izilongo singasinikanga imali zonalezi, sizozihlalela ezindlini kungelandaba lokuthi sizathatha isikhathi esinganani. Esikufunayo yimali ehambelana lokukhwela kwezinto, i-interbank rate
yesiyifunayo
ukuthi ama-salari zethu ebenjalo.
Yes, siyakubona khonokho nxa ukuthi besebenzisa irate yalamhlanje siyabona ukuthi ngaba linika 16,800 yokuthi litholeke i-on-call allowance. Kambe uhulumende uyathisa ngaphi imali enjalo? Baba Pepe,
imali balayo siyakwazi ukuthi kulama-taxi ababhadalisa abantu ama-2% tax babhadala bayayekela ifuel ikhwela ngeviki interbank rate. Kulama-tollgate awakhwezanga nge-300%, i-electricity bayi-increase layo, yonke into yayi-increase. So imali balayo abangakufuniyo nje ukuthi besinike.
Sizakuthiwa abanye benu sebevele sebehambile kule South Africa lendaweni ezinjalo, kuthiwa bangaki wena ngokuzwa kwakho?
Asikababali but iningi vele selifunga ubhomu, abanye sebe-resign.
Udokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association sixoxe laye eseHarare. Uhulumende wakwelemelika uthi imithetho yezomnotho emibi, inkohlakalo lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe yikho osekusukise umnotho welizwe, athi amanga akhulunywa nguhulumende othi lokhu kubangelwa izithezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Umsekeli ngaphathi indaba ogatsha olubona ngendaba zezwekazi le-Afrika uMnumzana T Boneji utshele Studio 7 ukuthi inkulumo yokuthi iZimbabwe njengelizwe lafakelwa izithezo zomnotho ngamanga nje akhandwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi izithezo lezo zivimbela amankampani e-Amerika ukuqhubeza amabhizimusi lamanye wonke angekho kunani leli elethulelwe izithezo. Uthi-ke okwenqabela amankampani eMelika ukusungula amabhizimusi eZimbabwe yimithetho engakhuthaza ukusungulwa kwamabhizimusi, inkohlakalo yeziphatha amandla lezisebenzi zikahulumende kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kodwa-ke umgcinihlalo webandla leZANU-PF kwele South Africa uMnumzana Kenneth Mandaza uthi lokhu okuthiwa yimelika ikucatsha nje ngomunwe.
We do not agree, it's just a figmentation of their.
Lo ngumbono wemelika wokucasha ngomunwe. Iqiniso yikuthi iningi labezimbabwe bathwele nzima ngalezi zijeziso zomnotho.
The country are suffering because of these sanctions.
Isikhulume sebandla lezapho uMnumzana Iphithule Maphosa uthi kuyabethusa ukuthi indaba iZANU-PF le-Southern African Development Community besenza sengathi abaliboni iqiniso elisegcekeni kangaka.
Kuyasimangaza namhlanje uma bezasukumela abantu abaless than 200 ukuthi kube yibo abahleli kuhle besusele izijeziso lezi abazifakelwayo. Kuyakonfirma sobala ukuthi SADC kusho ukuthi yiclub nje yama-dictators, iclub yabahuquluzi, iclub yabancindezeli abalandaba le-offer of millions of citizens of former member countries.
unathi uhulumende wakhe kudala wakucacisa okufuze uhulumende weZimbabwe akwenze ukuze amankampani ethulelwe izijeziso zomnotho zisuswe. Uthi kufanele kuguquke ezombusazwe ezihlasela labo abanemibono ehlukileyo kule kahulumende, uhlonitshwe amalungelo oluntu namalungelo okwethulwa kwemibono lemibiko, kulungiswe imithetho ezokhetho kufakwe ekhokhele ekhethweni olukhulekileyo, njalo kungela ukuqilibezela kubekwe obala indlela okuqhutshwe ngayo uhlelo lokwabiwa komhlabathi, njalo kubotshwe bonke abaphatheke emsebenzini kohlakalo. Ngelesithulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umongameli Donald Trump uthi ibutho leMelika selibulele omkhulu wamalwecatsha awe-ISIS u-Abu Bakr al-Baghdadi. UTrump uthi u-al-Baghdadi ufe ebaleka elabantwana bakhe abathathu endaweni okubizwa ngokuthi yi-Idlib khona ngaleke kwele-Syria. Uthi ibutho lihlasele indawo abecatshe khona, wabaleka wangena emlindini wokuziphandela lapho azibulele khona esibona ukuthi uzabanjwa libutho leMelika. UTrump ubuka kakhulu okwenziwe nguhulumende wakhe.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
Izolo ntambama ilizwe leMelika libulele ilwecatsha elidingwa ngamehlo abomvu. U-Abuba al-Baghdadi sefile. Nguye owabumba amalwecatsha awe-ISIS akade ethwalise nzima abantu. Ilizwe leMelika belile minyaka eminingi limdinga. Simtholile lapho ibutho elingene khona kwele Syria laphuma kungela muntu ofileyo kumbe olimeleyo.
U.S. Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid in northwestern Syria and accomplished their mission in grand style.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Vumani Moyo uthi ibutho belivele lidinga undoda lo ngamehlo abomvu.
Akuthengisa nje ukuthi loba nje umongameli lapha ngabe ecanguza ezintweni eziningi eze-foreign policy kutho ukuthi i-America has not taken the eye off the ball to my terrorists.
Singathi kodwa kuthoni khonokho kumongameli Trump yena ngwakhe?
Antsho izinto zesiriya konke lokhu kade sokungasamhambeli kuhle ngama-comment. Ngibona ingani yena ukuthangela ngendlela yokuthi uyatshengisa abantu ukuthi he hasn't slept on the switch. Ukuthi lokhu engumongameli ekhangela ukuvikela i-America ezintweni ezingabalu kuwama-terrorist.
Ye, kubuya ngesikhathi usenziwa lokho kuthiwa uphenyo lwe-impeachment. Kambe uthi lokhu kuza kuvimba yini? Kumbe kuyaqhubeka kanjani?
Hayi, kambona ukuthi kutshintshani kangako. Angithi inhlupho lina ngilikhangelane labo Russia labo Ukraine, lokho akulani labo Russia labo. Kangithi loba laye umongameli ngabe bengafundi yenza into enjani, nto bavele bakhangela ukuthi kungazuzakala ithuba lokuthi bamzuze yena. Umterrorist yena nasebemzuze. Bebevele bezakwenza loba nguphi upresident. So lokho kakutsho kangako ukuthi wenze into ebitshengisela ukuthi yena umi ngaphi. Kodwa yena uzazithethela i-credit anyway. But vele it's a military position, the American position ukuthi ama-terrorists they want to get rid of.
UMnumzana Vumani Moyo yingcwethi kwezombusazwe. Sixoxela eseDallas, Texas khonapha kwele Melika.
Singanamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ke sixoxa ngamajaha akulezi nsuku ongazani akwazi ukukhombisa. Siyawazi ukuthi ke ukukhombisa phela kuyinto eqakathekileyo empilweni kwezela ukuthi uthole phela umuntu ongahlala laye impilo yakho yonke. Ukuze sihlaziye lokho ke ngilo mama uSakhile Liline uMadube lo baba ke uThabo Mdluli. Madube ungawutshona njani?
Ngiyashona kusithi ngiyashona labalaleli ngibe lo mdluli ngiyambakalela.
Ye, baba Mdluli unjani?
Ngiyaphila wena unjani? Ngibingelele uMadube ngibingelele labalaleli.
Hayi siyabonga kakhulu ke sihlobo zami thina abanye siphilile ngapha ke eWashington. Sikhathi ngawo ke Madube kukhanya zani lapha kulo hlupho lokuthi abafana kulezi nsukungani bayadonda mani ukuthi bethole izintombi bagcina bengena ku WhatsApp ku Facebook langaphi ngaphi. Kambe kuhamba njani khona?
Just ukuhlupha Dube, impilo esiphila ngabantwana bakhathesi ayisakufani lempilo esakhula siyiphila. Sihlangelele ekubeni ngabafana kathesi abafuna impilo easy life. So lapho ngingena kwakapha ngingena ku-social akhombise khombisa lo muntu ongamaziyo omunye akhombise ekhangelele ukuthi noma ngumuntu omdala hhayi uzanzima ngesikhathi sokuthi iyakhombisa afatalale laba abadala babefatalala sina imali make sure ukuthi sizilingemali intombi ngiyibonile ngizangiyalobola ngithathe ngithake endlini manje abakhathesi vele yayo ekhangele ukuthi mangi ngizibonele mabhuku sengikhangele ukuthi isebenza ngaphi ibhesi yakhe yemali njani angahlala fana ngigcine ngisengimbambe ngithi ha impilo yabo ihambe iqhubeke isiyaphambi la ukuthi kumbe umaduke ufuna ukugcina ngoba ufuna imali evela kuye hhayi lokho kunenzekalo engakukhanye yena sesigcini sakhe lokho ukuthi hhayi ngingakutholela umuntu usoshali sengikhangele ukuthi usebenza ngapho futhi every end of the day abantu bonabo abababona kubo-social mlana besiyahlangana sesiyathola ukuthi umuntu ayisiwo kade emkhangeleni
Yes, siyamuzwa uMadube lapha. Baba Mdluli, kuhamba njani kona?
Yeah, khona kuliqiniso mpela amajaha kulezi insuku asesaba ukushela. Amaningi asegijimela kuba ama-WhatsApp ngoba i-WhatsApp kuba lula ukuthi umuntu ashele ngoba uyabungamboni umuntu omshelayo. Umshela engangale naye njalo lokuthi i-technology sibuye kakhulu emhlabeni. Emhlabeni wonke jikelele nje sesisebenzisa i-technology. So ekadeni besihamba umuntu etshitshela intombi eyilanda for izinsuku kathesi sekungungqome khonapho sihambe khona lapho ngenxa yethekhnoloji.
Khonoku-ke Madube akutsho ukuthi-ke sokungani kuyasusa abantu ebuntwini sibili nxa ukuthi ungaphonga uphosa nje amazwi akho.
Ngiyasho ukuhlupha vele kuyahlupha ngoba thina sikwazi ukuthi umuntu kwakumele uhlangane naye umkhangele ebusweni ukhulume umkhombisa umuntu omaziyo omkhangeleyo. Alokho kwe-technology bathi into ziyashintsha sesenzinto ekhona athethe kwesimanjemanje but nambani ngamthi wasekubulala isizo esilazile ukuthi umuntu umfana kumele akhombise jaha khonze kubekuhlekele njani.
Mdluli, wena-ke ubona ngazani khonokho-ke ungani abafana bayadonda akutsho ukuthi kumbe badinga vele esezisengwa lapho ukuthi umuntu ahlehlale kuhle.
Khona angithi kule sintu lesane sithi khona nasesidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu umuntu yabe sedinga lezo ezingakhabiyo.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silobaba uThabo Mdluli lomama uSakhile Liline uMadube. Lezi-ke zincwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje-ke sonke isikhathi sabatsha silo Mayikobe.
Yebo, mthwakazi omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo. NginguMayigobe. Namhla kuhlelo siphatha udaba mayelana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele. NgesiNgisi sithi breast cancer sixoxa lo sihle senkosi yathi. Sihle ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshele umbono wakho mayelana ngemvukuzane yebele.
Ngiyakubingelela lami ngapho eVoice of America. Kuningi engingakukhuluma phezu kodaba lwemvukuzane yebele esiphalalele kwelakithi lasemazweni wonke omhlaba. Imvukuzane yebele ibuhlungu njalo nxa ingelatshwanga ilakho ukubulala umuntu.
Umkhuhlane lo uhlasela yiloba ngubani yini kumbe bakhona abasengozini enkulu ukwedlula abanye?
Ngingathi lo mkhuhlane ulakho ukuhlasela loba ngubani okutsho ukuthi ngumkhuhlane ohlasela kakhulukazi omama kodwa kulabanye abesilisa obaba asebeke babanjwa lo mkhuhlane wemvukuzane yevele.
Siyazi ukuba wena wake waba lawo umkhuhlane lo kodwa welatshwa waphola. Injani impilo ngemva kwalokho?
UNkulunkulu ngiyambonga ngokungigcina. Lokho ngiqinisa kakhulu ngesikhathi ngibhekane lo mkhuhlane. Sisikhathi sokugula bekuyisikhathi esinzima kakhulu kodwa ngoba ngalandela ukwelatshwa okwakukhulunywe ngamadokotela ngihambe esibhedlela sikhathi sonke. Mina ngangiselatshwa ezibhedlela zehulumende ngoba imali yokuya kumadokotela lawa private ngangingelayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngaziqinisa njalo uNkulunkulu wangigcina kakhulu ngesikhathi ngiselatshwa. Okwakhathesi ngiqinile lokhonokho ukuthi nxa uvele wenza i-operation yevele njengomama kuba nzima ngoba nxa ungumuntu uzelule zitho izitho zakho zonke ezaneleyo. Nxa esinye isitho sesuswe emzimbeni, ayisiyo into elula. Kodwa wena ufanele uziqinise njengomuntu phakathi, ubonye khonokho ukuthi usaphila.
Ngombono wakho, ungathi umkhuhlane lo uhlasela abadala kakhulu na, kumbe awukhethi?
Lo mkhuhlane ubhahile kakhulu ebantwini abadala, abangomama, engathi asebeke bazala kakhulu, laba phezu kweminyaka engingathi elamathumi amahlanu, balutshwane, ontanga.
Yazi ngike ngaxoxa labantu abake bahlaselwa yilo mkhuhlane, bekhala ngemali yokuhlawulela ikhimotherapi, bathi iyabiza imali eningi. Zikhona yini ezinye indlela zokwelapha lo mkhuhlane?
Bakhona abaphumufakazi besithi bona bathola imithi, abanye imithi yesintu, abanye njalo ngabahamba kumadokotela amanye lawa esingathi ngama-specialist abe-naturopath. Bodwa odokotela bona ngokwabo bathi bona akuqinisekanga kibo.
Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyo isibuhlelo.
Asazeni ukuthi amadokotela la le mithi bangelapha, kodwa osindisa umuntu ngumdali wethu osezulwini. Njalo nxa umuntu esehlangane lo mkhuhlane, asazeni ukuziqinisa, sibe lokuthula okuvela ngaphakathi, okuvela kuThixo, okwedlula ukuzwisisa komuntu wenyama.
Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo Sihle Senkosi. Mthwakazi omuhle, Zimpapo omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa uxoxo lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3, yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwanamhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Zimbapo muhle, Mthwakazi omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Sonke isikhathi sezokholo silo Ntungameli Khomo.
Kudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zinti Mkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mhlakazi labalaleli labakhulu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizathanda ukusikhumbuzane namazwi aphuma emlonyeni sizancedisa kuleyo ndaba ngokuvula incwadi yomshumayeli iTestamente elidala esathulothi seshumi indima yeshumi nambili sisa endimeni yeshumi nantathu. Lapho kulamazwi athi wona, amazwi womlomo ohlakaniphileyo anomdla, kepha izindebe zisula ziyakuzigcinya zona. Verse 13, uqala kwamazwi womlomo waso angukula, nokugcina kokukhuluma kwaso kungubuhlanya obuhle. Amazwi la asitshengisa ukuthi nxa sikhuluma kumele sikhulume njani lalabo abasilaleleyo, ngoba nxa ukhuluma, ukhuluma ukuthi ulalelwe, kube labantu abakulaleleyo bezwe ukuthi uthini. Kodwa lapha-ke umshumayeli uthi amazwi aphuma emlonyeni womuntu othi ohlakanilanomusa, ngenye indlela ngamazwi akhayo, alothando, alokuzwisisana labanye abantu, alokubekezela, alokuthoba, alokududuza, alokwakha, alokucebisa, alokulaya okuyikho. Yikho kuthiwa amazwi aphuma emlonyeni womuntu ohlakaniphileyo alomusa. Yenza ukubana lowo olaleleyo kumbe labo abalaleleyo labo bazizwe ukuthi bangabantu, ngoba amazwi akhulunyelwa ukuthi sizwe ukuthi asiphatha njani empilweni nje. Kube sekusiba nalapha okuthiwa izindebe zesiwula, ziyagcina zisigcinya sona isiwula leso. Kuthiwa lapho eqalisa ukukhuluma lowo muntu oyisiwula, amazwi ake ahlazizwakaleli ukuthi akulanto ayikhulumayo. Uverse 13 abesesithi nokugcina kokukhuluma kwaso kuwubuhlanya obubi. Kukangaki abantu belalela inkulumo oyikhulumayo wena, mhlawumbe bangakutsheli ukuthi inkulumo yakho kayizwakali ngobana kayakhi, kayiqedakali, engxenye iyaxabanisa, engxenye iletha izondano laphakathi kwabantu. Yikho-ke kuthiwa kumele sinanzelele phela esikukhulumayo kuba sezigabeni ezimbili, isigaba sokuhlakanipha nesigaba sobuhle. Abantu bayadinwa yizinto ezibenza bangaze bahlaliseka bophuma emlonyeni yethu. Kwesinye isikhathi yasiqala bebuthelelwe engxenye ngaphasi kwesihlahla, balalele balande ukuzokuzwa ukuthi kuthiwani, kodwa amazwi aphuma emlonyeni yabantu bonabo ababekhuluma sekintombezisethei uyabona bekhangela phansi beningina amakhanda. Ngesinye isikhathi abavumelane lawe ngobana amazwi aphuma emlonyeni wakho asebabonisile ukuthi uhlakaniphile kumbe uyisiwule. Asikhangeleni amazwi esiwakhulumayo, silaleleni lenkulumo zabantu ezikhulunayo kuze size inkulumo lokuhlakanipha sithiyane lale elobule lobuphukuphuku phakathi. UNkulunkulu kasidalelanga ukuthi silalele izinto ezilobula. Ungabi yisiwula-ke wena, njalo ungabi yisiwula ngenkulumo, ungabi yisiwula ngokulalela inkulumo ezingayisizi. UNkulunkulu asize sibe la magama akhayo aphuma emlonyeni wethu. La amanye asifanelanga njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo oyingcwele, sithanda ukubonga umdala othando lakho. Ukusa kwamalanga sihlala sikhuluma, kodwa kwesinye isikhathi asikwazi ukuthi sikhulumane. Sicela ukubana sinike ingqondo lenhliziyo ezakwenza ukubana imilomo yethu ikhulume amazwi alokuhlani phalomsa. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamile Nkoma.
Siyabonga khuluke ntungamile Nkoma. Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders linqobe ele-FC Platinum 3-0 emdlalweni we-Chibuku Super Cup odlalwe namhlanje. Komunye umdlalo, iManica Diamond idliwe iZPC Kariba 2-1. Yes. Sike sibone okunye esilakho khona manje. Siyabona ukuthi-ke kulabantu abafuna ukwazi ukuthi kambe nxa ufuna ukungena ku-VOA Ndebele kukhasi lethu ele-Facebook kumele wenze njani. Kumele ukwenze, kumele phela uthande ipheji lethu kumbe ngithi ikhasi lethu khonaphana okubhalwa kule spotoni khona fitizele. Yes, lo esikhuluma ngakho lapho esidlana khona ingqondo, siyabe sikhuluma ngezaga, sikhulume njalo langemitsho etshiyeneyo. Ye, umutsho walamhlanje-ke uthi inxeba lendoda alihlekwa. Kujoni lokhu njalo kusetshenziswa nxa kutheni? Sifuna ukuthi utshaye sizwe-ke mkhaya ukuthi kambe kujoni lokhu. Ngena-ke kukhasi lethu ele-VOA Ndebele khonapha-ke sibone ukuthi uzathini. Ngakhona kuza kubona kuthiwa ake sihluzeni ingqondo, sike sitshayise into phela njengesintu.
Through the hood with a head in my head. Everybody's watching, they just can't help it. Baby got swag, flipping for the black magic. I got me an upgrade, go bring out my exes. I'm styling in CZO now, she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never.
Yeah, look, yeah, I'm Mr. K, you teacher, yummy. Singale hlukana othi sikhangele indaba ekade sikhokhela namhlanje. Uhulumende uthi kungafunakala amabhiliyoni amane, $4 billion ngenyanga yokuholisa odokotela labanye abasebenza kuhlangothi lwezempilakahle ngabe ngathola ifolo kusetshenziswa umkambo wezimali. Uhulumende weMelika uthi sebuleleke ilwecatha elikhulu kade icatshe khona ngale kwele Syria. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngeKipstube.
7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. This